Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula. Sisi ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elunye lwabantu bakusisi bazaya bathe bazakontesta la ama election.
Icele lebandla le MRPL ikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi asexotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba seMandebeleni elizweni jikelele uyanqoswa kuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpophoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi iCCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu elunye lwabantu bakuCCC bazaya bathe bazakontesta la ama election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esibamanengi ngoba vele yona iCCC iza contest, ngoba la nxa utshaba ngesithi lawo le piece enye uthwele enye piece eyali kuzabanze ukuthi la amabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena endinqala amabandla sengena amavoti aza dividedwa izano icini ngena phakathi eSNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisisi kayingeni isisisi sidabuke center elinye le faction yesisi iya context ama elections. So kuloke kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuna ukuvotela zano. So mbengafuna ukuvotela zano bavotela iCCC, njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu eCCC athabanga kwezakala kwezinto kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi nxa kube lokhetho lolothiwa ngama-by-election abantu abaningi abavoti, kuba linto okuthiwa ivoti ebhansi. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat ngoba nxa bengena abezaphu bengena lelinye leli i-faction enye le fashion SCC baza divide bayaqamula ama vote center izani PFBC wina.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izani PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangelizwe Nkomo? Ubona ngani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu
intofu zelinazelele kakhulu ukuthi iZANPF siya personalize ama ovethi amapolisa amasocha yikho singamangali ukuthi uvaleli usibonile ukuthi uvaleli uappointi waba ex officio member yeZANPF lakathesi abantu abaningi ekhaya balambile and kuba nzima ukuthi baphumele egceke ya abantu abaningi bahlupheka bavictimizewa ngike ngabona sike sabona enye ividiyo umuntu wathi chinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphumise ekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwela impi besaba ukuthathelwa impentsheni zabo yikho kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izap but ngokubona kwami izap ngokuya kwesikhathi njengokubona nje ungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge-triple C ukuthi i-triple C kuthiwa nye abantu but ayila ama-structures ayilani into zakhona zicace izap yikho kathesi iwinile amasit kuma-councillors kuyatshengisa kuba ama-oveti la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathesi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuya ethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi bona sebesapoti usibangilizwe besaba ukuthi iphey zabo zingaqunywa ilezi zesiwoveti
lo ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube olandela izombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Icele lebandla leMRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla avethe asexotshe umoyo lenye inkokheli. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Veli Lemoyo wenze umhlangano lentatheli zindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebexotshiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga. Asizweni ke udaba olubanzi ngomnumzana silomnumzana Veli Lemoyo echasisa kabanzi.
Kusukela ke esikubiza sithi ke ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 na khona ke kurule 11 norule 34 okungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye sibamisayo ebandleni si suleke ubulungu babo emandleni. Okuqala kunguThembisani Mfulo Ngathi Mpofu obe isimgcini sihlalo kwaMathebeleland North sisithethekisa inqumo sokuthi ke akasayi kuba lilunga leMthwakazi Republic Party kusukela namhlanje. Kathi ke uMtenda Chilombo naye futhi eMathebeleland North kuthi futhi yena ke ube ngugcini sihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi ke bona laba esengithenga ababetha ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi ke bangakhulumela ibandla leMthwakazi Republic Party futhi ke kusukela namhlanje ke abasavunyelwe ukuthi basebenzise ke ama emblem eMthwakazi Republic Party nako konke ke ogoqela ke iziboniso zeMthwakazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza emhlangano ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje sisiya phambili njalo ke sikhangeleke ku press release yabo abayenza mhla ka 1 October 2023 kukhona futhi amanye amalunga abakhona ke phakathi kwe executive yeNIC NIC abakhethwayo nabo kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi na yonke lento eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo ukuthi ke abaphatheki kulokho bese ke ukuthi ke laba balandelayo senze lokuthana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi ke baqhubeke bebiza imihlangano ilaba abalandelayo u-Edmond Xakagcwayo owasemathebeleni South, u-Eugene Ncube wakobulawayo uBembede Khumalo owasemathebeleni North, uSehlisilo Ndebele semathebeleni North, u-Ali Khumoyo owasemathebeleni South, uQwenyiwe Khumalo owasemathebeleni North noJabulani Sibanda owaseMidlands. Lawa amalunga wonke lawa aselalungile lokuthi angaqhubeka esebenzisa ke imininingwana yebandla leMthwakazi Republic Party futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imihlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yeMthwakazi Republic Party. Laba engibaqambileyo abangu-7 kusakhangelisiswa ke ngobulungu babo njalo lokuthi ke ukuze bayefika kwiNiki bafika njani bese kuthi ke mase kuhlolisisiwe lokho ke sekuzathatha ke izinqumo ngabo kubonakala ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama investigations wonke asabe senziwe.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
Kokunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni okukhona ke e-press club. Siye sathinta ke njalo futhi ke okuhlanganisela ke udaba olwe international lobby. Esukhangele lapha kudaba lo international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla leMthokazi Republic Party. Ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba njalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizene khona efakwe nguhulumende.
Hello ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele le MRP elilamalunga okuthiwa asexojiwe, kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UZulu wesigaba semaNdebeleni lelizweni lonke jikelele uyanquswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi, lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo nalo. Siqoqe lomunye wabaqoqa limbizo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sanibonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana eGadad uhamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu njalo nje futhi lokho esanxusa abantu bakithi ukuthi khona gabeze ngobunengi babo eGadade ku 30 kilometer kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobunengi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlekane njani lemcimbi yeminye iminyaka njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi, libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walonyaka 2023 ngibona sengathi uza kuba ngumcimbi omkhulu kakhulu njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona eGadade. Into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport, kodwa ke hayi kukhanya ngani abantu bakithi kathe sebekujayele. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa iGadade kuyini, kodwa kathe sekukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi iGadade yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo eZegadade.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamthakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenenland, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya, kodwa ke wonke umuntu unxusiwe. Sikhangelele futhi lokuthi kube lezi nduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi, ngokuvele ungumcimbi wezinduna phela wonani, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyanenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobunengi babo. Leyana indawo yindawo ebaluleke kakhulu, indawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo analele laphayana, kusho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.
lathi siyabonga. Lo ke umnumzana Greta Vodloza Sibanda ongumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yeGadade ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abanengi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake lele Zimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhlalokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla leZanu PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla leZanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngiyabingelela lami. Mina ngimangaliswa ngabantu besiNdebeleni bona abasola uphugeni lo senze lo Chabangu. Kambe shuwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamaNdebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bakhuluma bephandle besengiyandi kwenye indawo. Ngonxawula kuzathiwa ngena any office uzothiwa andinzwi ukhuluma ngesiNdebele. Ngumuntu esisholelwe khonapho. La makhansela lawa afika ngene futhi enze njalo. Ukhansela wazini ngamaNdebele ngomkhuba wobulawayo. Lina bantu akele hambe lesibhedlela likele hlolwa ingqondo zene elihlolwa uJabangu lo phugeni. Yini abantu abaphambeneyo singalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokuthi livela ngami. Ukuthi abantu abeni bazaba yini kusasa lilandaba lakho. Abantu abeni funa babe izigqili zamashona abebuya khwapha ezebuse ezethatha izikhundla. Ake lihlakaniphe manike livuke ebuthongweni. Lilethe ekhahla. Omama abaningi izwa bakhuluma njalo nabanye abadala. Ujust lipho ngokukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini. UJabangu uzama ukulungisa into embi. Esiyonakele wrong engazange ivunywe uTsongkrai engazange yenzwe umgabe. Umgabe loTsongkrai babekwazi kokona ngapha emathebeleni amaNdebele azabe khokhela nga ematonkeni kokhokhela amadonga. Kanti lina lifuna kube njani likholisa ukubuyela kuzo amashona le ngqondo efileyo ke liyekele ukukhuluma into engingasisebenziyo liyayangisa.
Ningelele Studio 7 ngilela abasakazi bingelele abalaleli kubona lomsebenzi omuhle kangaka. Ngifuna ukuphendula laphana uSimayimane ngasidele ukuthi unjwayele ukuthi kanje wayisebenzela iqembu le-apartheid lobandlululo yikho ekhuluma kanje. Thina amabhokobhoko siwasapotelayo ukuthi kule nto esiyitholayo okanjani sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Afrika engasiwumaneli thina la. Ingathi imeseji yami ingafika kuye sijabulele nje ukuthi iza e-Afrika yikho sikujabuleleyo even ifika disiye e-Nigeria or isiya e-Rwanda or isiya kuphi kuphi as long as ize e-Afrika yikho kwabe sikujabulela engazosikhipha isithunzi lapha and umuntu enza sikhitshwa isithunzi ngenalo omunye onalo yalele ezikhundleni ngabe kade sizisapotela iNew Zealand ke.
Yes, bingelele enkundleni basakazi sithi lithola njani. Ye, kuyamangalisa ngoba izano ayithembi isade ayithembi AU ayithembi EU ayithembi ama-Americans kahle kahle kati yona izathemba bani ayithembi izambi kahle kahle ithemba bani ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yi umbuzo khona kube sokufana labantu abanjengabo Chabangu. UChabangu akulanto oyilungisayo laphana udiliza ituthunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu abantu manje njengoba iTriple C ukhetho ayilungeneli yena etuzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani ngempela ngempela umuntu osekela lelo qembu kumbe umuntu nje othunyiweyo siyakwazi lo ayisiyonto entsha baningi abantu ababuya laphana ukuthi besenza ingathi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayiqeda tu manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ibi ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana baseZimbabwe behluphele besiya phambili yikho nje kwenziwa ngabochangalo labo Khalipani Phugeni ukuthi baphume nini ku-MD namhlanje sebevuka beyizikhulumeli uKhalipani Phugeni uhlale izikhulumeli zabantu bonke nje baseZimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo
basakaze Studio 7 sanibonani ngihlale eDabeni Mandebele especially abantu bakobulawayo maningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo oyitholayo kulokho okwenzayo uSongezo noPhugeni bayalikhohlisa lento abayikhulumayo bayalikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition asokokuqala uSongezo loPhugeni bedilizayo i-opposition bebeku MDCT bayidilizile iphelile manje sebebuya ku-Triple C bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana bona bayadla bayasuta le mdeni yabo bese bekhohlisa lina abantu bakobulawayo bavotile bayikhiphe izana uPF athi abayifuni izana uPF kobulawayo makungokuthi baqinisile lokho abakukhulumayo ukuthi banabo bafuna umuntu aphathe lapho zalo lokhona urikholelweni uPrince Dube kwesibanda ngoba uPrince Dube kwesibanda ngwasebhinga eluphethe ebhinga kodwa laye urikholiwe waye emrikholilo ke yena kodwa bezokhuluma amanga lapha bethi bona bafuna umuntu aphathe lapho okukhulele khona ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzani bethengwe izani besidla kuzani
hallo hallo Studio 7 hallo hallo njani njani bakithi hayi sikhona hayi le ndoda lothiwa nguchabanga nguchabanga umbutha chabanga umbutha chabanga akusuka lothi umhlobane ngokuvela ngathi hayi azabaya abantu bathengwa kubi mani bathengwa kubi mani engezinjiso engezinje engazawone labantu thina sifuna indlala kahle yena uyathini ukuthi ewone athi abantu esidibene silele kakhulu into ekwehlupha alibathi uvusile esikhambe lo ndoda lo abaye babokuvuma bethu right right akhona umntana lanto lezayenza hawe ngimuthethe thank you
salibonana ku Studio 7 hayi lokho esikhuluma ngayo indaba kaShabangu lo Khalipani Phugeni siyamuzwa uKhalipani Phugeni uyazama la ukuthi ezilungiselele egoqa goqa abantu ezenza umuntu ongcwele engcwele akulanto ozasitshela yona thina Khalipani Phugeni wona nje into emele uhlale uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi usomathuba uza roba abanye labanye abangakwaziyo kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle hayi kuba ubahuke ngeke nje ubasobise ngento engekho wona usomathuba nje eh suvalavala ukuthi hey wena uyisulube hey uyakhulumela abantu hey wenzani hey ubizwe kuphi ayisebenza into yakho ba umuntu oqoqophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bakhulule ke ngeke uzivolve into zabo utshaba usobathuba la ukuthuba la kulithole ngoba ukuthi vele izalo yari aba elections izalo waloba kayirigaga aba elections ngabe yawina o free and fair kanti yekati yeke vuba into zabo tshaba kodwa ngoba la iyakwazi ukuthi ibusa yenkani sikuthole iopportunity sisebenzi utshaba ukuthi i destroy vele phezulu kokudestroya so wena Khalipani Phugeni nje ukusho umuntu uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala yesu usitshela ukuthi ubafa ubuntu wasebashona lebi yesu ufika uzeza ntwana ukumthwakazi kathi manje ukhulumela imthwakazi ufunalo ku-3 uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu okabuva ayikho nje into yakho Khalipani Phugeni ungasirobhi thina nje usiboshele izinto alingazodlala iy'ngqondo zabantu lida
iya ngibingelela emsakazweni Studio 7 bakwethu ngezwa abantu bayakomplaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uChabanga urongo nobaba uPhugeni abantu asike sibhekeni madoda ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhi phezulu ipolitiki masingayikhini phezulu simisilimeleni iqiniso namhlanje asikutsheleni abantu asitsheleni abantu iqiniso ukuthi ngabe uJamisa ubusa kahle uyiphethe kahle i-CCC ngabe iyinkinga ezifana nalezi eyi-opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhiphizana PF ngabe azenzeki lezi zinkinga manje ukuthi uJamisa i-CCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe mangabe ufuna uhamba naye endlini angahamba naye endlini abuye naye ekuseni eofisini akekho umuntu ozomtshela i-CCC ivele ngathi yakhe ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yephathi so into engekho right so abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka hayi ukuthi into mangabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibhekephi umuntu emosha sibhekile uShamisa ufuna ukuba nengqondo leyane embi leyane ukuthi ufuna ukubandlulula abantu. Ngizwile mina mayethu Shabanga kamazi, kodwa siyabona izithombe lakade abehamba bonke. Nanokuthi uhluleke ukupronounce igama lika Shabanga bese ethena Twabangu Twabangu. Igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni, hayi ekuvaleni, ekukhulumeni. Yini into namhlanje zathi Twabangu? Engabuthi Shabanga. Ngoba nenaye uqala ngokuthi Chamisa, cha Shabanga, Chamisa. So why ethi Twabangu? Angithi yabona ukweyisa nje amaNdebele uyeyisa. Yinto esingayifuni leyo nto le. Asifuni. So bakwethu oShabanga babheka babhekelela inhla imathebeleleni ngoba abantu siyeyizwa.
Ya lokhuluma noThemba lana, uThemba, uThemba Spanda. Eish, umnanga kuyazi usehlisa isithunzi impela, usehlisa isithunzi, usehlisa isithunzi. Ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazishaya singasikele ehohweni ngebhola. Yabona ukuthi usehlisa isithunzi lana nje South Africa sihleli khona. Eish, thina basibhekela ngaphakathi kwamanzi vele, basibhekela ngaphakathi kwamanzi abasasenza abantu. Mara ngiyezwa nje bekhuluma ngokuthi ibandla le ZANU-PF elibusayo yiliphi lakhona, ngoba iZANU-PF silo bandla libusa, libusa obani? Libusa obani eZimbabwe? Cela ukwazi nje ukuthi libusa bani eZimbabwe, ngoba akula bandla libusayo lapha eZimbabwe. Aliphi bandla libusayo lapho?
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ibutho le-Israel libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas. Kodwa amanye amazwe abalisa lemelika abikwa engafuni ukuthi ibutho le-Israel lingene mpela kwele Lebanon. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine le-Israel, ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yi-superpower. So njengoba beyi-superpower nje kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo. Lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia, iAmerika besizibona ngani yona yiyo layo ehlulwe iRussia. Kodwa mbona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe, ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona kona ngokwabo besilwa leRussia, mbona ukuthi bangavuma ukwehlulwa iRussia.
Manje nxa sikhangele, wena ubona ungani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili iIsrael leUkraine? Ngumongameli uphi? Ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden?
Lezi zempi eRussia leYisrael eUkraine, ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi? Mina mbona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe, ngenxa ukuthi kuleli lizwe kulamaJuda, lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa eye-Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi e-Ukraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efevana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha ngidanise khona, ungidanise nge-Israel uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi i-Israel ibe legunya eliphezulu. Ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyulwe, bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hhayi, mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga, kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Lathi siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese Washington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Gambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwamabhayi elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi seliqotshe amalunga ibandla ayethe aseqotshe uMoyo lenye inkokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo-half past seven.